Ye udaba lika mongameli umsekeli wakhe owesibili andi basebenza bebabili ludaba oluqathekile kakhulu ngoba xa sikhumbula kuvele kwinjwayelo kumbe kuyitradition ukuthi kube lo vice president ikakhulu owaye kuzaphu kumbe singathi ovela emandebeleni emandebeleni ngisitsho nje zolezi ndawo okuthiwa yimathebeleland loba kuyimhlobo emningi kodwa sithi yimathebeleland bekulobaba umuhadi singakhumbula ubaba umahadi kaxotshwanga waresign wathiya yena wathi ngendlela indaba ezazihamba ngayo ubone kufanele ukuthi athiye umsebenzi kodwa kaxotshwana upresident kazafakanga ke omnye umuntu la ekhona phana ukutsho ukuthi kukabili ukutsho ukuthi way kaka ubengathola umuntu ongamfaka okwesibili ukutsho ukuthi ubenga ngathi ukuthi akucabangisise kuhle ukuthi yenze njani ngobaba umuhadi ngokubona kwami leli thuba nje upresident bekhethwe kutsha ukuthi afake uvice president wesibili Niwona nxa ngicabangela engambisela ubaba umuhadi nxa ubaba umuhadi enefunda nxa ukuthi uyabe engafuni njalo usezakhangela ke kwabanye abavela ngapha mbona ukuthi kathesa akusadingeki kakhulu ukuthi umuntu waye kuzabhumbu waye ngapha ozokudingekela kakhulu ukuthi umuntu uvela ngapha emathebeleland ngoba umuntu lwana kumele amele iregion so nxa ukuthi umuhadi akekho uyabe esezakhangela ke kwabanye abakhulu abaphezulu abavela ngapha kungaza ke kuvume ukuthi kuqhubeka isikhathi sonke lesi kungela vice president ovela emathebeleland kuyazi kungathiwa yikuthi ngezindlela ukuthi upresident utsho ukuthi kadingakali ngezindlela ukuthi akuqathekanga sokungadala istatement kumbe inkulumo engayisiyo